Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamachumi amabili ugeze ngesipho. Uma usenelisi geza usebenzise isanitizer.
Abatholakale bele COVID-19 izolo eZimbabwe abangamachumi edlula ayisithupha lambili 62 bakhuphule inani leli laya kunkulungwane phose ezintathu i-2879.
Kwathiwa nxa sihamba ngohulumende sithathe incwadi, kodwa amapholisa ayasiphendukisa la incwadi sifuna ukuyathatha amaphilisi. Angila maphilisi, angila kudla, siyela ekhaya. Manje sime njani, sizaphila njani?
Abezomvikela namhlanje bebesalisa uZulu kungena enzikini yedolobho lakoBulawayo. Ukufuthelana okukhona elizweni phezu kokutshengisela kwakusasa sokungenela kubandla lezanu PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abatholakale bele COVID-19 izolo eZimbabwe abangamachumi edlula ayisithupha lambili 62 bakhuphule inani leli laya kunkulungwane phose ezintathu 2879. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu phose ayisithiyagalolunye 887 labulala abangamachumi amane lanye 41. Ukuthi inani lasebehlolwe ukubaba le COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 126,708. Emazweni akuzwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithiyagalolunye 891,199 labulala inkulungwane phose ezilitshumi lathoba munye 18,884, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezilitshumi lasikhombisa 17,241,310, kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 671,216, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Iningi labantu lithi kuqakathekile ukuthi bazivikele ekuthelelweni igcikwane le-COVID-19 eselimemetheke elizweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Bathi kumele abantu balandele isiqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukunqabela umkhuhlane lo osubulele abantu abedlula amajumi amathathu eZimbabwe. Unumzana Nkosi Khona Gubhe odabuka eKezi ngomunye wabathi kumele abantu bazilandele iziqondiso lezi.
Thina vele sizivikela ngama-mask nokugeza izandla, ikho into esingayizwe sizivikela ngayo kakhulu vele.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mgcini Dladla.
Sisebenzisa ama-mask njalo geze every time nge-sanitize yakhona. Nxa ungena sanitize yakhona uyathatha noma isepa noma isafa ugeze izandla every sikhathi, ungahlangani labantu abaningi lapho kubuthelela khona abantu abaningi.
Umnumzana Moven Ngwenya ohlala edaluka elupane esabelweni seMatabeleland North uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi.
Sizivikeleni emkhuhlaneni lwamamaski, sifake social distance yonaliyana siyenze, singakhafulelani, singayenzini, thine sisakamade silala ufakile. Kuyakhudumala nje uyimaski kwakho ukufakila ngalonke nje.
Kulabanye abantu okuthiwa bayaphika ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka eZimbabwe. Umnumzana Zophela Ncube ohlala esilobela uthi kuyethusa lokhu.
Abantu vele kabavumi ukuthi kule corona. Bakhangela ezimfeni lapha vele lokhu bekhulumisana ngokubambana izandla, vele begqize egakala, abanye vele into ethiwa yimaski avele kabalayo vele. So ke azozitshawa luvalo kakhulu ukuthi mhlazane izabonakala la izaqeda abantu.
UDokotela Rudolo Washegumbo uthi qakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamachumi amabili ugeze ngesepa. Uma usenelisa geza usebenzise isanitizer. Kuye kuthi kulaba abayinelisayo ukugqoka ama face mask hayi liwagqoke kodwa uwazi ukuthi uyigqoka uphinde uyitshintshe. Kulaba abafuna ukugqoka amaglovisi kusukisele ekuseni kuze kuyefika ntambama. Hayi, ngiyakucela. Kuqakathekile ukuthi ungathinta ulutho utshintshe amaglovisi.
Umkhuhlane lo kuthiwa umemetheka kakhulu kwezinye indawo ezigoqela iCountry Park emganweni Kulumane leMagogo West koBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoCape Dube.
Abezinkonzo bakhuthaza ukuthi abantu bezivikele kugcikwane leCOVID-19. Ngesikhathi inani labahlaselwa yilo lilokhu likhuphuka elizweni lemhlabeni jikelele. Lokhu kwenzakala abanye beqoqa ukutshengisela kusasa. Njalo uhulumende esithi bengakwenzi lokhu ngoba bezamemethekisa leli gcikwane. Njalo befuna ukumgenqula esihlalweni. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bathi ngabe uhulumende uyazikhathaza ngokuminyana kwabantu. Nsuku zonke emabhasini ezokho kanye lakundwendwe zokudinga amanzi lokudla. Kusenjalo, umfundisi uSeni Sibanda oyisiphathamandla se-Christian Alliance, njalo elilunga lenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo against COVID-19, uthi njengezinkonzo baphathisa ngempahla zokusebenzisa lapho okulondolozwa khona abasahlolwa leli gcikwane kuma-quarantine centers ukwenzela ukuthi abantu bengabaleki kulezi ndawo.
Thina bamabandla into eqhakathekileyo eyinye sizama ukuyenza ikuncedisa endaweni lapho okugcina khona abantu abavela ngaphandle esingathi ngama-quarantine center kumbe asebele gcikwane leli abagcinwa kuma-isolation centers endaweni lapho ababefakwa besibabodwa. Sinanzelela ukuthi emalokitshini kunzima ukuthi umuntu abe yedwa ngenxa yokuthi izindlu zethu zincane. Ngakho kuyabe sokudingakala kakhulu ukuthi kudingwa izindawo eziningi lapho abantu abagula ngalo mkhuhlane abangasusa behlala khona bekwanisa ukuthola njalo ukucetshiswa ukuba kambe bangawuvimbela njani ukuze ungabi kwabanye abantu. Ngakho lokhu sokuqakathekile umemetheka kangaka lo mkhuhlane ngenxa ukuthi abantu bahlala eduze laduze. Siyananzelela ukuthi namhla kuphumile iripoti ukuthi kubomagwegwe ngale emalokitshini ethu lasemajele lo mkhuhlane sumemetheka kakhulu ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu ababeseduzane duzane kakhulu. Njalo olunye udube esilubonileyo ukuthi kuyadingakala izinto ezinjengezingubo, izinto ezinjengamagabha okugeza, lezi zinto ezinjengamasepa kulapho abantu abagcinwa khona kuma-quarantine centers ukwenzela ukuthi bengagcini bebaleka. Ngoba into yenza ukuthi abantu babaleke bangene emalokitshini bebaye emakhaya ukuthi nxa kungala ngubo njalo nxa kungala amanzi ukuthi abantu bageze lamasepa lokunye okungenza ukuthi bahlale kakuhle basebesesaba ukuthi bayathola lo mkhuhlane phakathi kwama-quarantine centers onalawa. Yikho sebegcina bebaleka. Ngakho-ke ukuze bahlale khona ngale thina sifuna ukuhambisa izingubo, kuhanjiswa amagabha okugeza, kuhanjiswa izinto ezayenza ukuthi abantu kube ngcono ukuthi bahlale khona ngale njalo bengagcini bethelelana imikhuhlane.
Kuyini elikukhuthaza abantu ukuthi bekwenze kumbe bengakwenzi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19?
Yikuba abantu kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi begqoke amalembu ebusweni nxa bephakathi kwabanye abantu njalo lokuthi bemekhatshana nxa bekhulumisana labanye abantu ukwenzela ukuthi leli gcikwane lingagcini libangena. Nje ukugcina sesigqiba mbona into eqakathekileyo kube yilo nalowo muntu okhona abe lo mcabango wokuthi ngifuna ukuvikela ukuthi omunye umuntu angatholile umkhuhlane kimi. Njalo lokucabanga ukuthi engxenye umuntu lo engikhuluma laye engaba lawo lo mkhuhlane. Singene phakathi kwesikhathi esinzima kathesi, isikhathi somqando, lo mkhuhlane uyamemetheka. Kumbe ngabantu abayezinkonzweni, kumbe ngabantu ababengikhaya. Kuqakathekile ukuthi senzeni yonke into sinakana omunye umuntu ukuthi linto lo mkhuhlane ungawumemethekisa wena ungene kwabanye abantu.
Lowo umfundisi uSeni Sibanda isiphathamandla se-Christian Alliance njalo elilunga lenhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus e-I'm for Bulawayo against COVID-19. Sixoxela ecingweni ekhona le koBulawayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abezomvikela namhlanje bebesenqabela abantu ukungena enzikini yedolobho lakobulawayo ukuthi labo abakade besemabhasini kumbe betshayela izimota labo bebuyiselwa emuva. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amapholisa esebenzelana lamasosha abesalisa uZulu ukungena edolobheni laloba ulencwadi evumela ukuhamba. Labo abakade sebevele sebengene edolobheni ekuseni bebebanjwa ngamandla okuphuma edolobheni bephambaniseka umsebenzi wabo. Abantu abakhulume leStudio 7 baveze ukuba kubenzima kakhulu ukuthi bafike emsebenzini yabo ngoba amapholisa lamasosha abevale ngci emigwaqweni kuma roadblock angena edolobheni. Omunye wabo unkosikazi Siphilile Ncube ohlala emaphandleni obephethe incwadi kodwa walelwe ukudlula.
Kwathiwa nxa sihamba ngohulumende sithathe incwadi kodwa amapholisa ayasiphendukisa la incwadi sifuna ukuyathatha amaphilisi. Angila maphilisi, angila kudla, siyele ekhaya, ngisuke ekhaya. Manje sine njani, sizaphila njani? Kanti kakula yini imvumo ukuthi siyethenga?
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo uthi isimo sanamhla simchiye ethithibele.
Ayisiphathanga kuhle kakhulu in business wise ngoba thina ebesisazi ukuthi vele amalanga sivala ngabo 3 siyafika 4 kodwa namhlanje avele saqalisa ukuharasa kusese early sigijinyiswa ngamapholisa lamasosha ngamabhiza langezinja lokhuyana asinto e-right kakhulu.
Unkosikazi Melissa Sithole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uhle wesaba ukuyafika edolobheni ebona abantu bephendukiswa.
Namhle uhle kwakhanya ekuseni ukuthi umumo utshintshile isikho esikujwayeleyo. Amaphasi ethu abengasebenzi. Inengu siphendukisiwe ekuseni, asisazihluphanga ngokuhamba, sisesaba ukuthi liphambili kunjani.
Kwezinye indaba, inhlanganiso ye-National AIDS Council inikeze ikhansili yakobulawayo isipho sempahla yokuvikela abongi labodokotela e-PPE. Umqondisi we-National AIDS Council esabelweni sakobulawayo unkosikazi Sinatra Nyathi uchasisa kabanzi ngalesi sipho.
Sinikeza i-City Council, i-City Health Department, i-PPE material. Lapha siyananzelela ukuthi izisebenzi, ama-doctors, lama-nurse, labanye abasebenza ezibhedlela, yibo ikakhulu abasetholakale balemkhuhlane we-COVID. Lapha siyananzelela ukuthi singafelwa ngama-doctors, lama-nurses, kuzaba nzima ukuthi thina abanye nje sithole usizo ezibhedlela.
Ensukwini ezimbalwa ezidluleyo, umthethwandaba waphezulu owe High Court wethule isinqumo sokuthi amapholisa awala mvumo yokubuza abantu incwadi zokubavumela ukuhamba loba ukubalisa ukuhamba-hamba ngemva kokuba igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Obey Shaba ekhweze udaba lokwaliswa kwabantu ukuhamba-hamba edaleleli edinga ukuthi avimbe isenzo leso. UShaba uthi ukhathazekile ngokwehluleka kwamapholisa ukulandela isinqumo sedale. Abantu abaningi bathi sebehlalela evalweni ngokwanda kwenani labezomvikela kobulawayo bebona kulinyathela likahulumende lokuvimba ukuthi abantu bengangeni ezitaladeni betshengisela. Kusasa yilo ilanga elihlelelwe ukuthi abantu bangene ezitaladeni betshengisela bekhonona ngesimo somnotho esingamanga kuhle sibangelwa yinkohlakalo esibhahe kakhulu kungatsha zikahulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osodalwe yikuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kanye lokutshengisela okuqoqelwe kusasa. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezine lengxenye 4.4 million asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Donald Trump esekela okwethulwe ngabanye odokotela abathi i-hydrochloroquine yokwelapha umkhuhlane woqhuqho ilakho ukwelapha i-COVID-19. Abanye odokotela bathi ngamanga okwethulwe ngodokotela laba abasekela uhulumende wakwele Melika ngoba i-hydrochloroquine ilakho ukubulala abantu abayisebenzisayo. Abalandeli bebandla elibusayo kwele Ivory Coast bakhuthaza uMongameli Alassane Ouattara ukuthi ancintise kukhetho oluzayo kulandela ukubhubha kuka-Amadou Koulibaly amkhetha ukuba athathe isikhundla sakhe engenelisa isikhathi sokubusa elizweni lelo. UKoulibaly wabhubha ekuqaleni kukaNtulikazi. Ouattara kakayethuleli uZulu ukuthi uzancintisa kukhetho lolu kumbe haji. Kulabokhokheli bezomdabu, amakhansela labanye kule Nigeria asebencedisa abezempilakahle ekudingeni abantu abacetshengelwa ukuthi balomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela ukwala kwabantu ukuba bahlolwe ngabezempilakahle ngenxa yokuthi abanye bayayangeka nxa ukuthi bangahlolwa umkhuhlane we-COVID-19 batholakale ukuthi balawo.
Ukufuthelana okukhona elizweni phezulu kokutshengisela kwakusasa sokungenela kubandla lezanu PF ngemva kokuba idalele Politburo yaleli bandla lethese abasekeli bakamnumzana Constantino Chiwenga icala lokuzama ukugenqula umongameli Emerson Mnangagwa embusweni bafake yena umnumzana Chiwenga. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli izindaba ukuthi baxotshe ilunga lePolitburo unkosikazi Cleveria Chizeme ngoba ngomunye wamalunga ezanu PF aqoqa ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela lolu ngenjongo yokususa uMnangagwa embusweni kufakwe umnumzana Chiwenga. Abaqoqa ukutshengisela lokho abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume yena osesitokisini bathi umuntu wonke kumele aphatheke kuhlelo lolu kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Ukubhubha kukamnumzana Parents Shiri lakho sokubangele ukuthi ukufuthelana kudlondlobale kuzanu PF ngoba abasekeli bakhe besithi wafakelwa itshefu ekudleni. Amapholisa lamasosha wona abikwa abetshaya abantu namhla ebalela ukuthi bangene emadolobheni. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lolwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Domisani Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Abantu balelungelo ukuthi betshengisele as long as bekhangela indaba ze-social distancing. Abakahulumende uma befuna ukufuqa inhlelo zabo abalandaba le-COVID-19 kodwa uZulu kumbe abanye abantu kumbe amanye amabandla ombusazwe nxa esefisa lawo ukuthi aziqoqe kumbe atshengisele i-COVID-19 isisetshenziswa khonapho. Kodwa mbona zani hayi lokhu yikuzikhulumela nje ngoba esikhathini esiningi sesibone lo hulumende laye enganaki udaba lwe-COVID-19. Ngikhuluma nje abantu baminyene kumazwipco basizi ngihambe endaweni ezingophumula labo Cowdy Park kuminyene abantu baminyene endaweni eziningi abantu baswela amanzi bagcwele kumabhawuza. So nxa uhulumende sibili nxayele ndaba le-COVID-19 kumele alungise udaba lokuminyana kwabantu.
Ngize kuwe Dube, bakhona abathi uhulumende ulungile ngokuvimba ukutshengisela lokho. Nanku umkhuhlane we-coronavirus ubhahile elizweni, uthini ngalokho?
elinye lelinye ilizwe babunkomo ligavenwa into okuthiwa yi-constitution. So into eyithiwa yi-constitution yiyo evumela umuntu noma enqabela umuntu ukuthi umuntu ayenze lokho angenzi lokho. Nxa susenza lokho okusho ukuthi kuyabe sekusiba licala. Nxa sikhangela ekuthinini abantu ukuthi bavunyelwe ukuthi batoyitoye, kuyinto ekhona ku-constitution ukuthi abantu nxa kulezinto abangavumelani lazo kufanele ukuthi batoyitoye. Kodwa-ke nxa sesikhangela i-policy ngiyakithi kusuke kube lomehluko kulokho ekubhalelwana kumthethelo sekelo oyiwo obusa ilizwe njalo obusa abantu bonke elizweni. Kodwa sithola ukuthi akusasebenzi ngaleyo ndlela, sekusebenza ngenye indlela ehlukileyo kulalokho. Amapholisa kufanele ukuthi kube ngamapholisa abopha abantu labo ababe besenza ubugebenga, abantu abavandalize ama-properties abanye, abantu ababulala izinto zabanye abantu ngendlela engalunganga. Kodwa-ke ukuhamba abantu besiyatoyitoya peacefully yinto ekhona ku-constitution eyinto efanele ukuthi akungabi yinto ehluphayo uhulumende.
So kuqalisile ukudlephana njalo kuzana uPF Nkomo lelibandla lithi bakhona abazama ukususa uMnangagwa esihlalweni bafake uChiwenga.
Amakhanka uma exabana akumelanga abize imbuzi ngoba kuyebe kusilwa amakhanka. Sesibone esikhathini esiningi uma amakhanka kumbe amahlangothi elwisana eZimbabwe lapha sebedinga abantu ukuze bazobalwela. So le yimpi yamakhanka awaqedelane angafaki imbuzi phakathi kokulwa kwabo ngoba abantu beZimbabwe sebesetshenziswe kakhulu. Ngasikhulu ngo-November 17 amakhanka alwa njalo, kwaphuma elinye ikhanka kwangena elinye ikhanka, khathesi elinye ikhanka selifuna ukungena selifuna lembuzi zinjani zilwele ikhanka. So eZimbabwe nxa kuzaba lotshintsho, utshintsho lolu kumele kube lutshintsho oluletha inzuzo ebantwini.
Nanso Dube uthini ngokwenzakalayo kuzana uPF lokho?
Nxa into isize isivela sobala noma into size sivela egcekeni ngale ndlela, yikho okwenza ukuthi sigcine sesibona kathesi amapolisi esegcwala endleleni lamasosha sekusiba nzima. Kodwa-ke nxa kuze kuvele kanjalo beze bekukhulume bakubhoboze, kusobala ukuthi kukhona okwenzakalayo laphana okunuka santungwana, kukhona okwenzakalayo asebenze bakhipha impahla zabo futhi ngabe bayazifihla phakathi kwendlu yabo kodwa bazikhipha bazichaya phandle impahla ezingcolileyo. Kukhona ukukhulu okuzayo.
Nkomo, ukubhubha kuka Parents Shiri ubona kusiba lomthelela yini kuzana uPF njengomuntu obe ngomuntu omkhulu kuleli bandla?
Kungenzeka sibili ukuthi kushifte ama dynamics ngoba okuqala uParents Shiri kumbe uBig Boy Chikerema nguye ongumkhulu wegugurawundi eyaqeda abantu lapha esabelweni sethu seMathebeleleni. So okuqala isigangi esikhulu segugurawundi sesifile, ngaba khona ukuthi bamninde njalo uParents Shiri loba sikwazi ukuthi babebaningi abahlela into yegugurawundi. So kwakhe kuzaba ngumaqhuphuna sibili khonaphana. Amahlangothumba ama-faction azalwa kakhulu khonaphana, kodwa thina njengabantu emathebelelendi sithi hayi okwamakhanka asikungeni.
Akuyiphethe Dube.
Ushiri babunkomo njengoba sisazi ibizo lakhe elithiwa ngu-Black Jesus, ngumuntu obekade elenhliziyo embi, inhliziyo elukhuni kakhulu. Nguye obekade ongomunye abale force of violence ebekade isetshenziswa kakhulu ekuthinini ukuhlukumeza abantu bakithi, abantu beZimbabwe, ukuthi bavume izinto abangafanele ukuthi bazivume. Kodwa njengoba sisazi ukuthi iZimbabwe lilizwe esibiza ngokuthi it's a democratic state, lilizwe elifanele ukuthi ngabe kuthiwa liyenelise ukulalela izifiso noma abantu izinto abazifisayo. Ingakho ukuhamba kwakushiri ngibona ingathi kube kuzabe loxoxekana oluzabe lwelwa xoxebuka ukuzana uPF, kakhulukazi ekuthinini kube le violence ebakhona elizweni.
Lowo umnumzana Difa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa indawonye lomkhokheli wenhlanganiso ye-Habakkuk Trust ocubungula njalo izombusazwe umnumzana Domisani Nkomo. Bebelontungameli Nkomo we-Studio 7. Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Oh. ufuna obhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Mike Pompeo unxuse iqula lengcwethi ezibona ngezamalungelo oluntu ezibumbe i-Commission Commission on Unalienable Rights ngenjongo yokuphuma lamacebo okuqondisa ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kwelemelika. Ekwethulweni kombiko wale commission, uPompeo uthe ngempela elemelika lasungulwa ngokuqhakathekisa amalungelo oluntu njalo uhulumende walelilizwe usebenza gadalala ukulondoloza isiqondiso esivikela ukwephulwa kwelungelo loluntu.
America's founders didn't invent the unalienable rights but stated very clearly.
Lapho elemelika lathola uzibuse, abalwela ilizwe leli babhala kusisekelo sombuso ukuthi kuqakathekile ukuhlonipha abantu bonke ngendlela efanayo. Ngoba uNkulunkulu wadala umuntu wonke ngendlela efanayo, kungakhathalekile uba ungumbala bani. Wonke umuntu ulelungelo elifanayo lokuphila ekhululekile.
UPompeo uqhubeke ethi i-Commission on Unalienable Rights ikuveza sobala ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokukhonza ekhululekile njalo ilungelo lokuthenga impahla etshiyeneyo esebenzisa imali yakhe.
No one can enjoy the pursuit of happiness if you cannot own the fruits of your own labor.
Akula muntu olakho ukukholisa impilo yakhe nxa enganelisi ukuthenga kufunayo imali yakhe. Njalo akula lizwe lapha emhlabeni wonke jikelele elilakho ukutshela uZulu ukuthi bakhululekile nxa izizalwane zalilo lizwe zingelathuba lokukhonza bekhululekile.
Without religious freedom.
USecretary Pompeo uphinde wathi kumgceke ukuba ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu kuyinsika yentuthuko yemelika njengesizwe njalo kudlala indima eqhakathekile kakhulu nxa kukhangelwa ubudlelwano balelizwe lamanyamazwe womhlaba.
If we truly believe that rights are inalienable, inviolate, enduring, indeed universal.
Njengezizalwane zemelika siyaziqhenya ngendlela yembali yokuhlonipha lokuqakathekisa ilungelo loluntu silandela ezithende zabalwela inkululeko yaleli lizwe. Ngokunjalo kuqakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuba abe lobudlelwane lathi laye kumele ahloniphe ilungelo likaZulu.
UPompeo uthi ulethemba lokuthi elemelika lingaqhubekela phambili lilondoloza amalungelo oluntu ngendlela elenza ngalo kwamanje lizaba yisibonelo esihle kwamanye amazwe ukuze abe lakho ukwenza into efanayo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wemelika. Izizalwane zeZimbabwe zithi umthetho omutsha wokulondoloza imngcele yakwele South Africa awusoze wenqabele ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni kulelo lizwe nxa isimo sezomnotho singalungiswanga eZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg khona le eSouth Africa.
Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Zwaledi uthi lumthetho ohlose ukuvimba imisebenzi yokuganga enzakala emngceleni yakwele South Africa.
If you confine border management to asylum seekers and refugees, you are trivializing.
Kufanele siqatshe abalindi bomngcele ukuze kungabe ngitsho lamunye muntu ongena kuleli ngokungekho emthethweni.
Reason like that. Border management all over the world is a very important function.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Komazana uthi kutshaya lomthetho sona isimo eZimbabwe siloku siba sibi ngamandla yikudlala nje ngesikhathi.
EZimbabwe ayikho into engasiza umuntu, yikho ke ayikho into ezokuma lapho kuyokhuphuka inkohlakalo emabhoda abantu bazaqhubeka bedlula ngaphandle yona iSouth Africa ibamba nalezinye inkokheli zeSADC belungise isimo saseZimbabwe. Yikho ukuthi kungathi kuyaqonda akula muntu oZimbabwe ozenzisayo ukuthi uyazifunela ukuya South Africa, bayenziwa isimo impilo yangale inzima.
Le into egcizelelwa intsha yebandla lezaphu umnumzana Khanyisha Sinkala.
Umthetho lo ofakwe ngubaba uCyril Ramaphosa awuzukusiza ikakhulu sikhangelele endabeni ezokuthi kumele tingaba ubheka i-cooperation ezisadiki than ukube vali i-South Africa engathi South Africa iza kumayodwa. Ngeke kuze kusiza ukuvala ibhoda njalo ngeke kuze kubavimba abantu bezimbapho kungena ngoba vele bangena emfuleni nxa kuyikuthi kunzima.
Umnumzana Mozwaledi uthi amasotsha azaqhubeka ekhona lapho emngceleni kodwa ke wona esesenza umsebenzi wawo wokuvimba labo abafuna ukuhlasela ilizwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abatholakale bele COVID-19 izolo eZimbabwe abangamachumi edlula ayisithupha lambili i-62 bakhuphule inani leli laya kunkulungwane phose ezintathu i-2879. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethulwa namhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.